indaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni siku 17 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumongameli we South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo. Andubana waxoxisana lomkhokheli webandla le MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Nhlanhla Mangwendi wenu ukhangelelwe ukukhweza emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuxotshwa ngumongameli Mnangagwa.
Ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yakokhumalo ukuhlubuya wena ongujiroda ubatshele abakokhumalo amantungwa wokuthi inkosi yenu ngesibani. So lokho kwenze uMnangagwa isikhaso sithi inhlamba enkulu ebantwini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa.
Mase kuthiwotho mama phambi kwabantwana ephelo labantwana akusiphathi kahle futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi bezingenela ike ngangeneli ngani bese sekonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo. Andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ngemva komhlangano lomongameli Mnangagwa, uMnumzana Mbeki utshele intatheli zindaba ukuthi eleSouth Africa lizimisele ukusiza eleZimbabwe ukuthi lixazulule ingxaki elibhekane lazo, njalo wabuka ezinye inhlelo zikahulumente. UMnumzana Mbeki ukhangelelwe ukuyabona umfelwakwazi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uGrace. Uthe leSADC lizimisele ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya zethulwe. Ibandla leMDC lithi liza kwethula umbiko opheleleyo ngomhlangano kaMnumzana Chamisa loMnumzana Mbeki. Ibandla leMDC kobulawayo lithi udaba lokuxotshwa kwenduna uMnumzana Felix Nhlanhla Mangwendi wena esihlalweni lufuqwa ngezombusazwe ebezengamelanga zingenele kulo. UMnumzana Ndiweni obesazakala ngokusola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu ususe esihlalweni ngeviki edluleyo ngoba idale lezinduna ele Provincial Chiefs Council lithe njengoba umfowabo kaNdiweni uJoram wakhweza udaba lokuthi nguye okumele abe yinduna kufanele uNhlanhla Mangwe asuke esihlalweni. UMnumzana Ndiweni ubikwa eza kusalolu daba emthethwandaba namuhla isithi kumele abuyiselwe esihlalweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDC kobulawayo uMnumzana Sweden Chirowota ukuze sizwe ukuthi bona bami ngaphi ngalolu daba.
Into esiyibona lapha sibona ukuthi awusiwo mlandu kababu Dambutso uNangagwa ukuthi akhekele abantu beNdebele inkosi yabo, kumbe yena azithathe abe yinkosi yakoNdiweni abe sesiba nguye obeka inkosi koNdiweni. Indaba kaChief Ndiweni vele ihlelwe imuli yakoNdiweni, yena okwakhe njengemkhokheli yeZANU PF ithatha esingathi ngesikhiwa ikwasetha ukuthatha khonoko abe nikwe khona ayikhona ukuthi yena abe sezenzi inkosi yamaNdebele. Akula nkosi yamaNdebele kwaMnanga vele ayisakibe khona ngoba phela yena usebenzisa umthetho lo e-local government act owafakwa ngamakhiwa eRhodesia ukuthi babe busa inkosi zethu. Kodwa phela into esiyaziyo ukuthi ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yakokhumalo ukusubuya wena ongujiroda ubatshele abakokhumalo amantungwa ukuthi inkosi yenu ngisibani. So lokho kwenziwa umnanga goyisi asosibi inhlamba enkulu emadeni ukuthi yena abese bhala ebatshela abantu besiNdebele undiweni kayisiyonkosi. Ngibona phela lokhu ukwenza vele kuhle kutshengisa ukuthi kahle kahle nguye phela umuntu vele owayesizwa ukuthi yini ngesikhathi se-ground.
Kodwa-ke yena uhulumende uthi kangenelanga kudaba lolu ngoba lona lwalethwa kuye uhulumende ngabakhona ngale kondiweni njengoba kuthiwa ukhona owayemele abe nguye induna.
Uza ungananzelela mfowethu, phela asifuni ukuthi sitaziye indaba zemuzi thina esingakukhuluma nje abantu be-MTC into esizibona kubhangasha. Kodwa ungakhangela imuli yona ithe yona bayananza ubukhokheli bukabani buka-Chief Felix Mdlada Ndiwela. Okuzananzeleka ukuthi bakhona abanye abalokuzanana labo labantu abe-ZANU-PF. Yibo asebeletha lolu udaba ku-ZANU-PF ngoba phela baswela usekelo emulini, ngabalayo i-support emulini. Ngakubehlala phansi lokhu uzelile njengomdeni kuyakhanya sobali ukuthi umuntu vele owavela wathiwa khona khana ethandwa ngabadala nguyena u-Chief Mdlandla Ndiwela. Abanye laba sikwazi ukuthi balobungani labantu bani abavele behlukuluza abantu besiNdebele, abantu abathatha inkomo zamaNdebele ezandleni zikabani zika-Chief Kaisa Ndiwela, inkomo ezakhulunywa sikhathi u-Chief Kaisa Ndiweni ebhubhi emngcwabeni. Kwakhulunywa lezo nkomo, yizinkomo lezi esezigcunula phela abantu be-ZANU-PF ukuthi u-Chief Mdlandla wayekhuluma lokhu, into esacabanga ukuthi ifikake, into esigcunula laba abantu be-ZANU. Yalo ungananzelela nxa kubekwa inkosi esiNdebeleni phela kulomthetho, kulomthetho. So imuli nxa isike yahlaziya indaba awusiwo mlando we-ZANU-PF ukuthi ingenele.
Lo mnumzana Sweden Chirota isikhulumeli sebandla le-MTC kwaBulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumakarisi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kaMongadisa umyeni wakhe igula lamanye amaninginengi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu.
Ayi, yazi sikuzwile impela lezi ndaba zokuthi unkosikazi kumbe ngithi ube ngunkosikazi kumbe unkosikazi kaChiwenga ungenele ngamaphoyisa ngezakhi yambopha. Okokuqala, njena njengabantu besifazana masekuthathwa abantwana, okokuqala thina sisekela abantwana kakhulu, masekuthiwotha umama phambi kwabantwana ethathelwa labantwana, hayi akusiphathi kahle. Futhi okunye kungathi uyagema ukuthi bonokuhilizisana phakathi kwakho unkosikazi Chiwenga nokwakwakhe, usengenelwa yizakhi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi besingenela ibingangeneli ngani bese sebonke izinto zisahamba kahle phakathi kwabo. So njengabantu besifazana kuyahlukumeza ukuthi yebo uyaboshwa kodwa wayeboshwa ngemva kokuthi usenokugxawa kwakhe.
Ye, siyabona njalo ukubana kulo daba lwabantwana lapha obatshoyo bona labo, singathini ngokubotshwa komuntu ongumame labantwana ikakhulu njengayo bele esithunzi emphakathini, bekumele kwenziweni ngokubona kwakho?
yazi ngikhathazeke kakhulu ngabantwana ngoba ukuthi abantwana babe ufakazi ukubona umzali wabo ikakhulu umuntu ongumama uyibo ebothwa kuyinto ezahlalisa engqondweni zabantwana leyana ikuhlukumeza abantwana abezakhe bekumele kube lenye indlela abayenza ngakhona ngoba unkosikazi Thuwenga ubengabanike ukhona eZimbabwe nxa kade bemdinga bekumele kube lelinye indlela abayenza ngakhona loba nje athunyele noma umuntu omtshela ukuthi uyafunakala ehofisini yelindo basemapholisa noma beseofisini lezakhe athunyelwe ngoba ngoba simaze ngumuntu okade engunkosikazi ka-vice president angiboni ukuthi ukubaleka kwakhe bekungaze kube lula ukuthi nxa bengasathongi ukuthi akazizile ubezobaleka bekumele izakhe ibe lenye indlela yokuthi bambophe kodwa bengambophi phambi kwabantwana ma kuyukuthi abantwana bebekhona kungangcono bathi bambekele umlayezo wokuthi akafike e-ofisini elithile ngesikhathi esingaka bese-ke ekutha-ke after nxa kuyukuthi akasafika ngakulelo ofisi sebesuke ngayenza elinye icebo lokuthi bamthole ma kuyukuthi bamcelile ukuthi afike e-ofisini wangasafiki ukuthi bambophe phambi kwabantwana okokuqala kuhlukumeza abantwana isithunzi sabo abantwana nje lakibo nje bazohlala behlukumezekile isithombele siyane sokubona umuntu ongumzali wabo umuntu ongumama wabo ebothwa asithebe sihluke ebantwaneni bazoba sebengabantwana abahlukumezekileyo emoyeni okwesibili isithunzi sakhe yena unkosikazi Thuwenga njengomuntu oyaziwayo kunolokhana nje ukuthi abonakale nje sephonga umngelelo abothwe laphambi kwabantwana kumele kucathangele ukuthi kwenzani isithunzini sakhe kwenzani ebantwaneni so angicabangi ukuthi lo ohambe wayambopha uqale wakucabanga yini uma efika esenza isenzo lesiphambi kwabantwana ukuthi uke wakucabanga yini ukuthi kwenzakala le bantwana ngoba noba yena elecala abantwana balacala abakudingi ukuthi bahlukumezeka leyo ndlela ngoba icala lenziwe ngumzali
unkosazana Victress Mathuthu uxoxe lo yena-ke engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-South Africa yesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba le The Chronicle lelithi iningi lezitolo kobulawayo le Mathebelele North ziqalisile izolo ukuthengisa impuphu ngentengo ephansi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi nguye ozababhadala indleko zokuthengisa ngalintengo ama-subsidies ngesingesi izitolo lezi zivalisa i-OK Zaphalala Greens lezinye njalo i-10 kg ibithengiswa nge-$50 i-20 kg nge-$100 iphephandaba lethi Herald lithi izizalwane zezimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingu-242 sezibhalisele ukuthola incwadi zokuhambisa ezama-passports lokhu kulandela ukukhutshulwa kwembadalo yawo yafika ku-$318 ngamadola emelika kulabo abahlala kwamanye amazwe ngakho uhulumende uthi uhlelo lakhe luyasebenza njalo luzaphathisa ukuthi abantu bathole ingwalo zama-passport ngesikhathi esifaneleyo okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp njalo sithandele ukuxolisa kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje asi-live stream kukhasi lethu le-Facebook ngoba imitshina yethu ingani ayihambi kuhle
mina igama lami nginhlanhla kaSangweni ngikhuluma ngila eGoli longeze sisabuswa ama-president thina singumthwakazi asikwazi ukuya ndawo thina okwethu kubana sibuswe nomakhosi noma ngithi inkosi ukuze into zethu zibuyele phambili njenge esimweni esasiyisona kwakudala kwasekuqaleni nje ngoba khona lokhu kulahleka kwamasiko ethu yonke leyo nto isidalela thina amashwa ezimpilweni zethu isizwe esingalawo amasiko sifile kusona asibambananga sihlukana phakathi sihlukaniswa yini ikubuzwa ngama-president ilizwe laseZimbabwe alimelodwa umthwakazi ame yedwa phiya sihlukumezile ukusa kwamalanga abazali bethu bashonele ezimpini abatholanga lutho iguguraundi yabuya yathanyela umhlaba wonke uthule wabheka basehlangane labantu abaningi inje ikakhulu bona la South Africa abafuna izwe lapho kodwa abakwazi ukuthi baqalele phi ngoba ivoti ayisebenzi kwamthokazi yiko nje lokho engakusho.
Hayi, igama lami nguSibusiso. Ngisacela ukuthi ngiphathe nje udaba lwami oluphathelane nonhlanhla yamankundiwena. Lolu daba lungiphatha kabi kakhulu, lubuhlungu ngoba onhlanhla yamangwe ngicabanga ukuthi akusibo induna lezi ezibekwe ngabantu noma uhulumende, zinduna ezisukele emuva le bomzilikazi bayeza nabantu. So ngezinduna okuthiwa ngezebhinga lezi esingazaziyo ukuthi zazikhokhelwa yiphi inkosi esezikhokhelela ukuthi kufakwe kupolitiki ukuthi uNdiweni akasuswe ukubekwa uduna, akasuswe uNdiweni kubekwe bani. Iinduna ezibalwayo nje kuthiwa zinduna zangamampela zimbalwa kakhulu kakhulu. Loko okunye yiloko kwefekhi lokho, ubethatha abantu bezano, ubethatha umntakamnangagwe membeke-ke abe yinduna. Sibona ukuthi uzoba induna ekhokhela abantu. Induna vele mdabu, zinduna ezazibekwe yinkosi esizaziyo. Lokho okunye okuninginingi lokho, hhayi, kuyangethusa. Yiyo nje into engiphatha kabi kakhulu. Wenzeni uMdladla ngoba bamlandelela kangaka, abake behlukane naye uNdiweni.
Okhulumayo uNdiweni, okungizwisa ubuhlungu ngoNdiweni, oyisizalwane sakithi engumfowethu ngokuzalwa, ngenxa yokuthi ilizwe lakithi leli layenzelwa into okuthiwa yi-constitution. Waba lesigaba sokuthi kumele umuntu abe ne-freedom of speech, akhulume okusemoyeni wakhe, akhuphe. Kodwa namhlanje manje engukhangeleleyo ukuthi akhulume iqiniso umfowethu ame kulo, engagxeki lutho kodwa igxeka kuphela into embi. Bekukuhle nakulabo noma akhuluma kubo kwenza ukuthi bakuzwe, bathi babe ngabantu abafisa ukuthi nabo baqondisise, babone ukuthi bayaphambanisa, balungisise izibhebhe. So okusemoyeni wami yikho lokho kumphatha kubi kakhulu.
Mina inkinga yami ngalo mna ngingagwazi upresident, angazi ukuthi amandla gagaphela kanjani entweni angafanelanga ukusondela kuzo izinduna. Amakhosi yithi thina umphakathi esizikhethayo sizifaka emphakathini, hhayi yena ukuba namandla lokuthi uyaxotshwa izinduna. Wayexotshwa uNdiweni kukusiphi isisekelo sombuso akusebenzisayo? Woneni, sifuna ukwazi ukuthi woneni uNdiweni angeke axotshwe amakhosi phela, thina yithi esikhetha amakhosi siwafaka embusweni, enjalo yithi thina abantu esiwakhipha khona embusweni. Uyalahleka mna ngagwa, is lost, uyalahleka. Into zakho kufanele zikhangelele ezokuvusa ikonomi yelizwe, hhayi ukutshona elandelana namakhosi.
Mna ngagwa uyithatha phi irayithi yokukhipha amakhosi akithi esintwini? Le ndawo kufanele ukuthi ngabe ingenelelwa yinkosi, hayi yena uMnangagwa. Usekubonile ukuthi lo muntu uyitreti kuye, yingakho nje semkhupha laphaya ukuthi abafuni ukubona umuntu esintwini ovusa ikhanda. Wonke umuntu esintwini ovusa ikhanda bayagongoda. Bese ngena endaweni yomfazi kaChiwenga, ipolitiki leyabayenzayo. So sekuwonthi ingcona mxoshi, kodwa impa iphelanga, ikhu isabuya futhi. UChiwenga uzosusa uMnangagwa futhi njalo. Lokho kuye kwenzeka kumnyama kubomvu. Phepisani sangwene enkaya.
Basakazi bakaStudio 7, linjani bantwabethu? Lani lonke beZimbabwe siyalibingelela, labalaleli bonke bakaStudio 7. Mina mphezu kwahulumende lo ohambe wakhuluma emhlanganweni, kambe shuku sengezimithi ilanga libaleli. Nxa ekhuluma uyabethi thina ngapha eZimbabwe basizwa yini bakithi? Lusizo lolu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo sithanda ukuxolisa ukuthi asilive streaming namhlanje kukhasi lethu leFacebook, kodwa siza kwenza njalo kusukela kusasa, imitshina yethu isilungile. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labafuna ukwehlukanisa ilizwe leCameroon ngabakhuluma ulimi lwesiFrench lolwesiNgisi selithumbe abantu abangamachumi amane abakade bencintisa kukhetho lwamakhansili kulelo lizwe ngendlela yokumisa ukhetho okufanele lwenziwe ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Uhulumende uthembise ukukhulula abathunjiweyo njalo avikele abanye abancintisa kulolu khetho kanye leziphathamandla eziluqhubayo ngoba isithi ufuna ukhetho luphumelele. Omunye othunjiweyo utshele intatheli zindaba ukuthi ujeziselwa ukuthi kalalelanga isixwayiso seqembuleli esokuthi akufanelanga kuvotelwe umuntu kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lwamakhansila. Umongameli weCameroon umnumzana Paul Biya uthi ilizwe lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili. Ukhetho lokudinga umongameli weUganda luyasondela njalo umhlabeleli olodumo misele ukunqoba kulolu khetho. Akhulule abantu ngoba esithi umongameli Yoweri Museveni walelo lizwe osebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 unguntando kayiphikiswa. Umongameli Museveni laye uthi uBob Wine igama lakhe lokuzalwa kwangu-Robert Kyagulanyi isitha esingafuni ukubona ilizwe lithuthuka njalo wamthumela amapholisa ohlobo lwe-riot. UBob Wine ubekhuluma lomsakazo we-Voice of America khonapha e-Washington DC. Namhlanje umongameli Donald Trump izolo uthe umelele ngabomvu ingxoxo mpikiswano e-debate lelunga lama-Democrats elizakhethwa ukuthi lilingomnyaka ozayo. Wodwa usole ikhomishini ezimeleyo esile minyaka eminingi iqoqa lolu hlelo esithi ithatha uhlangothi njalo ayimsekeli. Ngalokho umongameli Trump ubize ikomiti le ngokuthi ngama-Trump haters and never Trumpers, lapho eloba enkundleni yebulenjini e-Twitter. Uthi ikhomishini le yake yaxolisa eminyakeni emithathu edluleyo ngokuguqula umsindo we-microphone ayisebenzisa kwingxoxo-mpikiswano yakhe yakuqala lonkosikazi Hillary Clinton, layo wayencintisa kukhetho olufanayo emele ibandla lama-Democrats. Umnumzana Trump uthe njengomongameli kukuye ukuthi ingxoxo le ye-debate iqhutshwe njani njalo kunengi angakukhetha ukwenzela ukuthi achiyane lekhomishini le athi ithatha uhlangothi. Njalo uthi ikhomishini le ebizwa ngokuthi Commission on Presidential Debates ayilamvumo yokumkhulumela. Umongameli Trump uthi uzimisele kuma-debates lawa njalo engaphatheka kwamathathu kukanti ulembali enhle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ikhomishini le eyabunjwa libandla lama-Democrats lelama-Republicans iphendule umongameli Trump ngokuvuma ukuthi ngempela kwaba le ngxaki nge-microphone kodwa hayi ngendlela athi kwenzeka ngayo. Njalo ingxoxo-mpikiswano eziqoqayo zilungele umbuso okhululekileyo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu kwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Yebo ke isolo yasenilisanga ukuthi siliqhonsele umculo kaEndinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa kungundumiso moyo ocula iseSouth Africa kodwa ekhulele eKhanyandavu eLupane wafunda leCholocho. Siqhonsa umculo wakhe isisondela ke iKhisimusi. Izolo besilizishe inzwisa nje yalo mculo. Ibona bangana man, oba sipenda yini? Ibona bangani man, yini? Yini? Kala ningekho, manje senkhona. Kala ningekho, manje senkhona. Yini? Ndinduna isithi December singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. UMnumzana Nhlanhla Mankwentiweni ukhangelelwe ukukhweza imthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokukhutshwa ngumongameli Mnangagwa. Inhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabaningi ngokuzithulela ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga emiswa emthethwandaba esetheswa amacala ambalwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.